Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesiphake indaba ngelimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 30 Ncwabakazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le CCC ePlumtree.
Okwenzakeleyo ukuthi imota abezihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona.
Uhulumende useze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya ebhalisa ingwalo ezigoqela ezokuzalwa lezithupha.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli kobulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ake abopha kwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla lesisi ePlumtree izolo. Isigaba sebulilima siza kuba lokhetho kuyona le impelasonto, kukhethwa abathathu abaza kuba ngamakhansila. Amapholisa abikwa befuna amaphepha emota kaKhuphe osowasuka kubandla leMDCT waqala ukukhankasela eleCCC. UKhuphe lequla lakhe bavinjiwe ukusuka kuroadblock ePlumtree, kodwa baze bakhululwa ngemva kwesikhathi bengetheswa ngacala. Kesizwe isikhulumeli sikaKhuphe uMnumzana Ntando Ndlovu.
Okwenzakeleyo ukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Civile Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khona le ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota abezihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye Plumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela uKhuphe layo ikhona khonapho yona, kodwa bayihlekile ukuthi bayithathe. So sizama ukuthi sibuzise ukuthi hayi bathaya le imoda, ngoba bayayazi ukuthi vele idlula khonaphana zuku zonke siya kumakhampisi. Bathi hayi, imoda evela phezulu. So lokho kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo wama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye ababaphikisayo.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ye liqiniso, ngikhulumile nami nje nginje la uGqirha uKhuphe. Ngithole umlayezo osuka kuNtando isikhulumeli sakhe sokuthi sebebotshiwe. And then kutheke ngokuya kwesikhathi wangithinta yena, kanti ngesikhathi bebotshwa ebeke wakhuluma nami, beke wangifonela khona nje kade edinga ukuthi angitshele khona. And then ungase ngithole imessage ephuma kuNtando ukuthi sesibotshiwe. Ngase ngimbuza ukuthi ulobani wasekhonfe sitemu ukuthi lo mamuqhiqa ukhuphe nabanye ke and then kwase kungamafonza ngasangeni ke so ngase ngikhuluma layo mama ke wase ngitshela ke lethi ukuthi hayi usefikile ngkhaya kodwa yeva kwangathi nje akuzange kwaba kuhle akuzange kwaba kuhle
manje wena uthini njengosenator ngodaba lona lolu olokubotshwa kwakhe
angazi ngingathini kuwe msakazi kulelo daba ngikhuluma njengosenator ngikhuluma njengomuntu ohlukunyezelwa umzali kubuhlungu ukuthi benze lokho abakwenzayo ngoba bezitshela ukuthi banamandla bengenza noma yini abayifunayo kodwa engikwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ezulwini usahlele esihlalweni sakhe bahlukumeza umuntu omdala ngoba etheni ngoba yonke nje lento ayenzayo kuconstitution umuntu oconstitution iconstitution yamvumela noma ngubani ukuthi angaqala iqembu angasupporta liphi balufunayo enze konke nje akufunayo bayathatha la amapoisa ngazi bayathatha kuphi bezowafaka kithi la ezosihlukumezela abantu abadala ala nihlonipho nenhlonipho ukuthi ngu-former deputy prime minister lo ngumama owaziwayo emhlaba wonke uyakwazi ukuremission e-breast cancer bamtreate ngale ndlela bamhlukumeze bamthwalise nzima angikwazi ukuthi ngidescribe ngithi ngaphandle kokuthi ibuthakathi ibuthakathi obungeke budescribeke nje sibuhlungu isilonda lesi abasivusa kimi nabantu nje abantu bakubhekile akula umuntu okuthandayo lokho akula nje umuntu okuthandayo lokho kuyanyanyisa nje ibuthakathi obuphindwa ngazi kangaka kuyabonga umsakazi
hayi lati siyabonga ngumnumzana Khalipani Phugeni obekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo Isigodlo seZimbabwe eSouth Africa size sethula umbiko sisola amazwi esiphathamandla sezempila kahle eLimpopo kulelo lizwe uDokotela Phophi Ramathuba wabonakala emfanekisweni wevidiyo ngeviki edluleyo etshela isigulane seZimbabwe sasikuleyo ndawo ukuthi siye kwelatshwa elizweni laso. LeZimbabwe lethule umbiko lesithi liphakathi kokukhulumisana lohulumende wele South Africa ngalolu daba. UDokotela Ramathuba wathi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abesigabeni asikhokhelayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo. In international relations and neighborly relations and diplomatic relations nxa isiphathamandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine kusokuxoxiswana kuma diplomatic arenas so akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement thina njengeZimbabwe Community South Africa lokho sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempila kahle le kula ku migration kodwa ke udokotela uMEC bekungafanele aqonde isigulane medical ethics azikuvuma ukuthi isigulane singaphathwa ngeempathy nangedignity lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift kodwa ke kumele sizikhangele indaba lezinqa zonke from the beginning at a fundamental level basic level umuntu ongudokotela ofanana naye uMEC kumele abekwazi ukuthi ku bedside yesigulana akusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe ngoba leso sigulana asinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani uyayawazi yena ama channels aqondile ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo uqondana kanjani kuma diplomatic
liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe baqinisile yini ukuthi bayakusola lokho njalo singabona sibe bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma diplomatic ties kuzoba naloko naloko ukuthi kufuqwafuqwane kwesinsikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuye letafuleni bayezama uiron out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singoba makhelwane kumele sibe nendlela eqondileyo yokuphathana. Yebo, phela vele iSouth Africa iyakhala okwamanje ngeinflux yama migrants avelela kweZimbabwe. Kodwa ke lokho akutsho ke ukuthi izizalwane zakwelakithi sokumele ziphathwe inxele. Sesibonile thina kwabulawa uElvis Nyathi ngochuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu impela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zaseSouth Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuka amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe ukuphatha elakithi life kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observer, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti ke nathi vele sizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singa gijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawule thini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka kuDepartment of Health sabona bethi hayi abamgxeki indawo, akulanto nje impela etheni.
Lo-ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo enkulu uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya elobisa ingwalo eziqakathekileyo empilweni ezigoqela ezokuzalwa izithupha lezinye. Iningi lithi licela ukuba uhulumende alusabalalise lolu hlelo ezigabeni zonke zelizwe ukuze kungabi lesiminyeminye emahofisini, kanye lokuthi abantu bathathe lula lezi ncwadi kungela bugwelegwele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngompandula, lamukelwa kahle ngobulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakobulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungami ngenyanga ezayo, kodwa lusabalale lusiwe lasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi uyafuna isithupha uthathe izinyanga uloko usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthando.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni beni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Kuthi ngabe yonke constituents ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha kwenzela ukuthi abantu benjani bebe lamathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhesi, ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli acine engasa thola ngithuba lokuthi athole i-birth certificate lesithupha, njalo sokumdepriva ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Siyacela ukuthi ama-constituents wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha.
Onwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholiswa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu yikuthi babe lamandla okuzibusa ezigabeni lasezigabeni, bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hayi ukuthi baye Harare, hayi ukuthi bagade besuke eFolosi besiya koBulawayo kumbe ngapi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale eBinga, zitholakale ePlumtree, zitholakale eBybridge, zitholakale eGwanda, zitholakale eNkayi, zitholakale eLupane Tsholotsho, konke kumele abantu bakufumane khona lapho ngama passports, ngama birth certificates, izithupha, konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho ke abantu abakufunayo yikho lokho vele okufunakalayo. Lasemhlabeni onke jikelele sokusetshenzwa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owegugurawundi abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi kabenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa kobulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahhofisini eziqintini aseduzane labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Did you see the headlines? Ever seen today?
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawk lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela idolobho leBybridge kusasa, lapho azaphawula isakhiwo esisandaqedwa esomngcele wele South Africa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imibhobho esihanjiswe emapholiseni phansi kohlelo olwethulwa nguMongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abazanikeza amapholisa imibhobho engelamalayisensi abasoze babotshwe kuze kufike isiphose amakhulu amabili yiwo asefikile awombhobho 185 asehanjiswe emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisethulele yona ngeWhatsApp.
Salubonani basakazi labalandeli beStudio 7. Angilawo amaningi, just nje ngidingi ebantwini bakithi laba endinokuzwa bekhuluma kakhulu ngalo umdala lo othi uNdebele waseNyameni Ndlovu. Ngike ngamuzwa lapha ekhuluma ngokuthi khona imiphakazi kakwazi ukuthi libandla vele likhona ngoba kakazezwe lamaralayo, kakazezwe lutho ngakhona. So ngithi ebantwini besindebeleni lingamzondele kakhulu umdala lo. Kungenzeka mhlawumbe umdala lo Mondoro Justin nje okwakhe wathuthela kwalaphana eNyameni Ndlovu, so yingakho engakwazi ukuthi lebandla lesindebeleni kumbe lemathebheleni libizwa kuthiwa umthwakazi. Yikho nje into ngikubeke bakithi bantu besindebeleni, ngoba omunye umuntu uyenzeka uthole ukuthi enje njengoba engundebele uthole ukuthi akusiso sibongo sakhe vele leso okwakhe nje umzukulu kondebele. Yingakho ibandla lemthwakazi engalazi bakithi, simxolele nomuntu omdala usemnyameni bakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, bonani kuStudio 7 livuka njani? Mina lamigama nguAdolf Shaba. Siyabonga kakhulu Studio 7 ngenhlelo zenu ezinhle, lokusithatha lisibeke kwenzeka ezweni lakithi sakhile. Siyabonga kakhulu. Ngibuye ngithanda ukuphendula umama okhulume ngendaba yokuthi kwenzeka izikhukhula eChimanimani, ipunishment evela kuNkulunkulu ngenxa yeGugground. Hayi, lo mama engazozihlaza indaba ephakathi kwezwe kangaka. I-disaster kaNkulunkulu yenzeka nakubani nakubani. Engazami ukuyithatha emanipulate iBhayibhile, ngitsho noSathane uqobo lwakhe vele uyayenza lento enziwe ngulo mama yokumanipulate iBhayibhile, lithathe lifunde ngale ndlela afuna ngakhona. Into yonke iyenzeka, kufana nokuthi umuntu engahlekelwa isehlakalo esibi kumbe afele kumbe abe involved engozini ukuze usithi hayi uNkulunkulu ompanishayo. Lento ayilani, into egugurawundi yenziwa ngumgabe lezani PF yakhe elabo futhi nabanye abantu bakide abesendebeleni ababekhona. Sikhuluma abantu abanjengabonkala babekhona entweni ifana naleyo. So yena engathi uma kukhulunywa ngaleso sikhathi ngento embi le yenzeka egugurawundi eyifanise njalo eyiselebrete ukuthi njengoba kwenzeka i-disaster komunye umuntu. Sizibonile osayikloni bangeniyela kubotsholotsho, bangena endaweni ezihlukeneyo. into le efana ne national disaster singenzeka kubantu kungenani ukuthi wonile kuNkulunkulu ikhona into ethize ngoba labo bantu mhlawumbe abayenzakalele uzokhuluma ukuthi lesidumbu sabo siyagqitshelwa sibonakale into nale ihambisanayo ngapi le tech ground lento yenale ayikhuluma azi abanye abantu bengazosihlaza ebantwini emhlabeni kunje so
amavuko ku studio 7 mina ngifuna ukukhuluma ngalokho ekukhulunywa ngubaba umbuso mhlanga lapho baba umbuso akekho umuntu ovotela iZANU PF so lokho kwakuthukwa asikudeserve kodwa abantu abayinkinga yilaba abafana lo Thabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yibabangela ukuthi sithukwe sihlupheke ngoba bona bayahamba bayabizwa bahambe bayele bayethi ama elections abe free and fair ngoba bekwazi ukuthi banikwa imigodi igcwele imigodi yabo ezishabani lapha uThabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yiba abantu abarong yiba babangela ukuthi sithukwe hayi ukuthi abantu bayahamba nxa sesuka ngapha bevotela iZANU akekho umuntu osuka ngapha evotela iZANU akekho
lichona njani baba Ntunga hayi thina siyachona baba hayi umsebenzi mbona ngendlela osithatha ngayo izindaba ubeka sibile ukuthini ebantwini engabe siyafunda silaleli ngoba ungakhangela ama election la yenzakale gugu mahle kakhulu njalo isisi edliweyo la ngizwe ujakalo onguye isikhulumele sakhona ubeka kuhle ngoba uyathi ukuthi bona labo basondeli kade ngabe lathi abalandeli sisebenze njengaba izikhulumeli zamabandla singagcina sisenza lokho okokuthethisana okokulwa ikhangeleni ukuthi lo oyaba ewinile uyaba esebenza njani siphikisana njengakhona ukuze siye kuma-election mbona kungaba kuhle kulokuba sikhuluma kwesikhathi fice sithethisana sithini ama-election ethu engabe ahamba ngayona le ndlela kwaba kubi nje kuphela kwapha lapho kwachaya khona ama-journalist hhayi lakho lokho gaphana kwaba kubi kodwa ngeqiniso kungendlela uhambe ngayo ama-election abe mahle akuzwakalanga umsindo ngitsho
ye salibonani ku-studio 7 kunelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga kakhulu u-studio 7 ngokupha ogawule ithuba lokuthi beqambele amanga izwe betshela abantu lento abantu abayibona nsuku zonke ngoba lento political violence abantu abayizwa abayayibona bayibona every day yenzeka yonke indawo ikakhulu manje ebulilima kulezinto eziningi kakhulu ezenzakalayo so engazama ukuqamba amanga engumuntu omdala kodwa hhayi ake kuze kuba sendawo abantu bayayazi yonke lento basuka bona bazi-expose emphakathini abantu bebekwazi ngibuye kule ndaba yabantu laba be-MRP bekhuluma izinto eziningi bekhuluma ukuthi umqondisi ukhulula abantu akeke besitshele ngomqondisi umqondisi umuntu ongeke wakhontest ukuba ngukhansela wini besitshele ngokuthi ukhulula abantu ukuze sibone ukuthi umqondisi lo ngumuntu othandwa ngabantu ngakhontest sibone at least ukuba ngukhansela kumbe u-MP sibone ukuthi uzawina na ukuthi bakhona yini abantu abamthandayo abamlandelayo ayikhona nje abantu baya beqina ukukhuluma kwi-studio 7 ngiyabazwa kakhulu laba bezama ukuzifananisa labo-CCC khona iqoqo lalo liyake lizama ukuzifananisa lenkomo kodwa ngeke lize libe yinkomo never i-MRP incane kakhulu kulokuthi kulabo-CCC ukuthi ngazifananisa nayo asiyiba ayibalwa vele ifana lento engekho
ibingelele salibonani balandeli be-studio 7 lani basakazi igama ngujoseph mgokeli bengicela laba bakhuluma kabi nge-MRP besicela ukuthi bake bayiyeke i-MRP siyazi abaningi labana abangabathengisi ngoba leli bandla le-MRP mangililalela kahle linceda abantwini bemhlubulweni wemathebelelendi and lifuna ukuthi abantu bemathebeleleni bengancindezelwa ngendlela abancindezelwe ngakhona ngitsho ekuqatshweni lapha usukisele ematitsheni ubonensi emapholiseni bantu zokukhulumisa itshona ulungu lolu lwangapha kithi sebelubulele so ibandla leli lilwela amalungelo abantu laba abaliphikisayo siyazi ukuthi bangabantu abangabathengisa abadlala thina hhayi laba bantu bemthwakazi libayekeleni impela bakhuluma iqiniso bazolikhiphe egipito noma bayiminyaka engu-40 years kodwa bazophuma labanye bazathunguluka amehlo sebebaninga sebethungulukile bebona iqiniso ngiyabonga lisale kahle
salibonani bakwethu salibonani okokuqala ngithanda ukuthi ngibingelele bonke abasebenza ku-studio 7 nesinti ngiyalithanda kakhulu lisebenza kakuhle bantu bakithi ngokusibalela izindaba okwenzakalayo siyalibonga bobhuti bethu labosisi khona lapho Kips Dube Dube untungamili lapho ebonke lengabaqambanga ngamabizo sithi hayi inkosi ayibe lani madoda labo sisi libe lamandla angapheliyo lihambe lisinika izindaba ezenzakala elizweni lakithi laseZimbabwe
lejona njani isihlobo kezo zonke izindawo lati siyaphila ubuhlungu obukhona nje abantu base South Africa sebecotshwa abanye ngama citizens abanye ngabalamizi ukuthi baqondaphi kudaba lobuhlungu nje lusikusiza ubuhlungu lusiphathi kahle uNkulunkulu ngabe uyathontisela ilanga bekuye kuqande ngoba izwe lakithi bakithi kalela msebenzi yesizalo eZimbabwe kula msebenzi akula ukuthi bazaqala ngapi laba bantu becine ngapi so siyabakhalisa sikhala labo siyabonga.
Hayi lati siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika usenator wesigaba seSouth Carolina umnumzana Lindsey Graham uthi nxa wayengumongameli umnumzana Donald Trump engabotshwa athoniswe kuza kuba lo mvukela kwele Melika. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela elokutshotshozela umvukela lolokusa amaphepha aqakathekileyo emzini wakhe.
Ukuhlaziya ngaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokhe ngisakhangelele ukuthi kusadingisiswa. Balokhe besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena onjengentaba kathi sinqaye ngu-former president onjengentaba. Intaba leyana yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa ufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokho uyibhoda 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 uzoyefika phezulu kwayo. So ke basambhodelela kathi kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona enxa ungakhangela uJanuary 6 insurrection leyana eyenzakala laphana nxa kuyikuthi sibili licala angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu mnanzange ngitho lutho kulokhu anzange ngenze lutho kulokhu hayi wahlala wabukela itelevision abantu bebulala isigodlo se-America. Yena enguye number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force, abize i-Guards, abize konke lokhu ukuthi uyeqinisa into leya. Wakuyekela ukutshotshozela, ukuthabela ukuthi kwenzakale lokhu. Angibona ngathi kulicala konoko mina elingambamba. Okunye yikho khona lokuthatha esesuka embuzweni abeselayitha ama-documents aqhakathekileyo ayimfihlo ayiwagcina emzini wakhe. Wayefuna ukuthi awenzeni. Wayefuna ukuthini ngawo. Wayewagcinelani khona ngale emzini wakhe. Lakhona lokhu kulicala.
Yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile. Kungakutshengisani lokho?
Hayi, lokho okokusekelwa kwakhe. Ngiyakuzwa mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje. Ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe wayasetshwa kwathathwa ama-documents emzini wakhe kuloji yakhe leyo emolo laka leyo. Kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuza kwehla khonoko. Kuza kwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November. Kusukela kathesi kusiyafika uNovemba kuyabe sekulezi zinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi konalo. I-politics ye-America iyatshintsha masinyane. Namhla kungatshona kunje, kusasa kuvuke sokuyilokhuyana sokungokunye. So ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona kathesi ngokwakhathesi ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla. Ungalalela la madoda we-Fox 4 inews lezi Fox 4 bebekuphehla kakhulu. Kodwa ke kuthe ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni kwenzakalenjani base bengathi bayehla. Kathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile. Hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalapha bebuthelele ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha esigabeni seTexas. Isikhathi asavuma uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree. Uhulumende seze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingafuna ukusithola lingasithola ku-www.voandebele.com.